Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 20 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla umthethwandaba okhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC.
Ukuthi ubaba umdenda laye being igweta should have known ukuthi ama processes eyokurecalla ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu Speaker of Parliament.
Gambe kuncedani ukuba labavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola ukhetho elizweni.
Kwafika ngo-2018 sake saba lomkhankaso okuthiwa no reforms no elections. Kodwa sathola abanye sebeguqise begijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama-election.
Abasanda ukwamukela izicoco zokulondoloza amasiko bathi bazaqhubeka bethuthukisa inhlelo zamasiko ezigabeni zabo ngoba ziyinsika yesizwe semaNdebeleni.
Imathebelelen Cultural Awards ithethe inyathelo yathi ukuthuthukisa uluntu lwabantu besintu ngokuphakamisa amasiko abantu besintu ngokwakithi lokho siyaziqhenya ngebhetshu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lamuhla umthethwandaba ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC. UChabangu uthi nguye unobhala jikelele oqobo webandla le-CCC, kodwa enye inkokheli ebalisa umnumzana Nelson Chamisa ithi akusilo qiniso lokhu ngoba leso sikhundla esasingesikamnumzana Charlton Wende asisekho. UChamisa wadiliza ingatsha zebandla zonke, wasusa izikhundla zonke, kwasala esakhe labakhulumeli bake kuphela. Kodwa uChabangu uthi laye wasiphiwa lesi sikhundla ngesikhathi uChamisa esala enguye yedwa umkhokheli. Umthethwandaba ukhangelelwe ukuphuma lesi sombululo kulolu daba esizabangela ukuba uChabangu engazaqhubeka ngokuxotsha amalunga ebandla kumbe nxa umthethwandaba ungathi impela nguye unobhala jikelele uzenelisa uqhubeka ngokuxotsha amanye amalunga phezu kwalawo asedlula ikhulu awaxotshayo abalisa amakhansila lamalunga edale lephalamende lawe Senate. Sixoxe lelunga lebandla le-CCC umnumzana Tim Muringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bonga mnumzana Gandhi. Hayi, into elapha eZimbabwe ukuthi ungathiwa kule politics ze revenge, le politics ezidlalwayo on a personal level. Akusela ukuthi this is a constitutional mandate or ukuthi idale le parliament lihlalela indaba ezilongileyo or ezincedisa abantu. Sibona ukuthi konke okuhamba lapha eZimbabwe kunceda imuli eyo kodwa eyabomnangagwa lesihlobo zakhe. So indaba le eka baba uChabangu ehamba ekhothi kusasa, hayi, it's a non-issue ngoba in the beginning akula SG position in ECCC mandate akula nto enjalo. Number two, umuntu owayemele abhale amabizo ayehamba eParliament President Nelson Chamisa. Number three, ukuthi ubaba umdenda laye being igweta should have known ukuthi ama processes eyokurecalla ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu Speaker of Parliament. So konke lokho sikubona as political jiggery ukudlalisa isikhathi sabantu ngoba sabona ukuthi ekhethweni lapha mhla ka 23 August iCCC ya inganikwanga ama voters roll, kwakunganikwanga ama stations ukuthi aye mangaki. kwakunganikangwa ukuthi abantu ababevota babe bangaki. Kwakunganikwanga ukuthi ama-voters roll ama-voters slips ayeprintwe ngapi. Lokufakwa kwama-polling stations lani lani. Lezinto eziningi. Sanqoba kunjalo. ICCC sokathesi sebebona ngathi asebethatha umthetho bawusebenzise to their own advantage bekhohlwa ukuthi kusasa izinto zizatshintsha
khona ukuthi idale leparlamente lize livume ukuthi umnumzana Jaba nguye okumele axothe abantu yena umkhokheli webandla ekwala lokhu ukubona njani wena.
It's neither here nor there. Ngoba abantu beZimbabwe bakhetha abantu ababe bafuna ukuthi babamelele njengama MP. Bakhetha lo mongameli welizwe uNelson Chamisa. So yikho okuqakathekile khonoko. ISADC yabuya yasitshela khonoko EU layo libonile iphumise ama reports last week and then America lamanye amazwe wonke phansi lonke jikelele. Bathi bona eZimbabwe bekungela free and fair election, but kunjalo nje sanqoba. So hayi, whatever the verdict is kusasa, hayi thina silandaba lakho lokho. Thina simela abantu simele iZimbabwe ukuthi kusasa kwethu izaphumelela noma kanjani.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai ilunga lebandla leCCC ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona ngapha kwele Melika. Golunye udaba oluhambelana lalolu, umanyano wa European Union uze wethula umbiko wawo wokhetho lweZimbabwe olwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi okhomba ukuba kukhona ukumbalwa kumele kulungisiswe ngesiphangiphangi ukuze ukhetho oluzenziwa kwelizayo lube lubalulekile. Kodwa iningi lisele lizibuza ukuba umbiko wabazohlola ukhetho uphathisa ngani njengoba impumela izaqhubeka injalo lanxa iyabe ingasuthisi wonke umuntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Kuyanceda ukuthi ama observer mission abuye lanxa kusuka kungalandelwa konke ama recommendations ayabe enziwe. Kodwa aluba ikuthi sesasuka saba lenkinga yokuthi lamadle nhlanganiso ezizimeleyo civic society okumele ibe i watchdog seyasuka kwaba lokulumbana kwahlangana kusaqedakala ukuthi civic society yiphi i opposition yiphi. Kodwa kuqala into zisasele order kusacaca ama reports ama observer mission lawo yiwo esasiwasebenzisa ukwenza into ethiwa yona i policy advocacy okutsho ukuthi sibusasingunje so ema civic society ngabe esawathatha lawo ama report awasebenzise ukukhankasela ukuthi kube lenguquko kube lama reforms yikho esasikwenza sase ku space civic society suku kusasela bobulawayo agenda lenhlanganiso ezinjalo ezingasekhoyo kathesi. So sokusenzakala kathesi ukuthi abantu ayabakhona ama report eParliament akulalutholo lwenziwayo ngoba aluba iopposition ilamalunga ama idale leParliament alomcoso kumbe abazinto abayenzayo yibo okumele bathathe ama report lawa bathathe udaba lwama reforms. Udaba lwama reforms lawa aphakanyiswayo aqanjwa ngama observer mission ukuthiwa lokhu lalokhu kakulunganga izinto esalwa lazo kusukusela kudala ngeinclusive government saba lama reforms sabathi bese parliament abanye akhathe sasebe ku opposition babese parliament banganaki bangenzi lutho ngakho ngo 2013 saba le same lo hlupho olufanayo saqhubeka futhi ngomsindo ukuthi kasibeni lama reforms akube lenguquko ezithile ezikwenza ukuthi indawo okudlalelwa khona umdlalo okhetho ibe ilingane kuthiwa i level playing field kwafika ngo 2018 sake saba lomkhankaso okuthiwa no reforms no elections kodwa sathola abanye sebegijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama election badliwa futhi ama election angkhona ngabaqedwe lapho babangumsindo batoyitoya babulalisa abantu baqhubeka futhi kunjalo lakhathesi futhi thina abanye samemezela senza umkhankaso sathi thina kuya ekhethweni nxa kunje akusoze kuphume kube kuphume mnandi kuzaba lo khetho futhi oluzaba lama la lokusola lokukhonona
kona kahle kahle ukuthi kube lama observers kuncedani
ama observer mission aqhakathekile kakhulu ukuthi ingoma yethu sigida njani babe sebehamba bayebhala ukuthi hayi ingoma yenu ligide kanje kube lesigwenxa laphana kwaba mnandi laphiyana isigcamu kube ngubani igabazi kwaba ngubani kodwa into engithanda ukuyicebisa abalaleli singalaleli propaganda lamanga akhulunywa ngamapolitician akusoqiniso ukuthi ama-observer mission alamandla okuguqula kumbe ukuthi kuguqulwe imphumela wokhetho i-observer mission ngama-observer u-observer kutsho umuntu obukelayo nje a-observe abhale phansi abe sesenza ama-recommendations lawa awasalani lokhetho osoludlule ama-recommendation lawa asesenzelwa ukhetho oluzayo ukuthi kulungisiswe izigwenxa ezibe khona ukuze ukhetho oluzayo lube ngcono lokho kubona ukukhulunywa ngamapolitician abanye lapha abe-opposition besisibonisa dakhi iza ithe ama-election abe-rongo kakuza izabuya izothatha over irun ama-election disbandizeke ngamanga balaleli babe belitshela amanga ama-politician bevala izigamba zabo ezokuthi babe behlulekile ukulungiselela ukhetho behluleke ukulungisa izinto zabo le-party zabo bese besitshela amanga
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli wenhlanganiso elawula izenguqu eFIFA uGianni Infantino uthumele amazwi enduduzo kumdeni kamuyi uRaman Gumbo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukungahlaliseki kwebandla eliphikisayo LCCC lokungahleleki kubangele udubo elizweni ngoba sokuzasetshenziswa izigidi zamadola ukuqhuba ukhetho lwama-by elections. Okwamanje sengidedela imuva abalaleli ngilithiya ezandleni zenu lina kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, hello. Abatshelwe kahle abantu bezana ukuthi babulala abantu. Akunakuthini. Hayi laba basambuluza besayisapota. Bakhumbula ukuthi phela nje wayekuthiwa bulalana abantu bakini. Nalo muntu obabulalisa abantu asowalize mbapha. Nangakho ngowezambia. Ngowezambia lo muntu othi abantu abafeka ngaka. Uyazivela kanasihlobo ezimabhe kancenge imoto. Kodwa izithutha zigijima zibulala abantu bakibo. Siyazi impela wonke umuntu osesikhundleni eZimbabwe manje. Those are foreigners. That is why besidla umnotho weZimbabwe engathiwa mhlawumbe vele abawucabangele. Abantwana beZimbabwe abasebenzi bagcwele amazwe. Bayafa bafele ezindleleni. After all, uzumuntu ekhuluma udoto wakhe siya. Kodwa ayikho into engapheliyo. USmith wayeyalile the yena hayi akula umuntu omnyama ozabusa la. Kodwa 15 years umgabe wayesesikhundleni. Loyo mgabe wambuluza naye ekhuluma ethi inini ndiri gushungu. Namhlanje sihamba phezukwakhe. Kuyafana naye nalolo kwesabathume sathi hey nyika hey nodi nokazilo ndibeni baye. Wayengayigazela kibe Zambia naye kungekudala. Nishizano naye sasala sibala ukuthi gwaye kwa
kwaba nezwi bantu iphathi ahlupha abantu kanje nakanje nakanje kuzobe kuphelile kodwa sifuna ubone laba bazoyaphi nabantu ababa kumele sale sibone sibone shot kathi ngibo kukuphi ku 10 futhi ela eZimbabwe
Studio 7 Studio 7 Studio 7 ngihlala ngibuza lapho ukuthi kanje vele ama message abantu abantu kanjani ngiyafisa ukuba muntu kodwa ngenxa wesikhathi so esisiphiwayo kuba nzima ngicela ukubuza ukuthi kanti njengona iZANU PF yagaranti ukuthi umuntu ole 75 years 65 usiyaphezulu semuntu omdala kumele aretire kanti bona waye bengaretire bashile abantu labo ngoba i-65 years ipentsheniya kanti u-presidential akulamapentsheniya yini bona bekubika ngokuthi kulamapentsheniya
lokho vele izifiso zenu kodwa ngeke kwaphuma kwengama iphuma ushiya la abazukulu eshiye batrainile lapho ngeke liphumelele amasosha wonke ngakithi esishoneni vele line-backup yeninzima otherwise uma kuphuma ishona esikhundleni sibeke elinye futhi asiphumizwe kudaro thina vele asiqala siphume asiqali ma uchiyo ngephuma lo mnanga kwabachiya abanye babekubona lo mgabe waphuma kwabeka umnanga vengeke sihlale singebele esihlalweni ukuzabolela egoli ngibantu esebenza egoli
kwayena lo phugeni manje useqala ukuyibona le nto leyo ukuthi kamuntu waqala ethi khona urikhola kwabulawayo yedisendat wabulala sekeeper of peace drosbata nango ngisesiyarale manje seqala ukurikhola iharate umuntu ongarikhola abantu bezefika 100 something lokhu erikhola akazwakali ukuthi sizathu sakho yikwini lola esesehluleka manje kumkhulumela sesithi ye disendat yeka bengakakhulumela he angazi ye useqalulo ke story opposition uyisola no-opposition yena kunguyo wathi khona isikhulumeli ukukhulumela ukuthi khona lilungisa izinto kobulawayo nakho selisiyarare manje funani harare wena phukeni wena ngomele utshela abantu ukuthi lifunani harare lirikhole harare lifunani selifunani uprince drikos fanele limkhiphela into omele itshela abantu nale ngoba kugcineni into leyi lizayibona ukuthi khona lidlala ngabantu wena phukeni wena wena lolo chabango longithu ngiyabonga ngumasenga ngilapho kobulawayo iphumule emadokini
yes bingelele enkundleni ye wasakazi sizahlala sikhuluma ngokusikhathazayo uchabango akulanto onceda ngayo abantu bakamthwakazi wakhona abanye abafowethu abantu bakamthwakazi abacabanga ukuthi ma umuntu kamthwakazi ufanele ulandele umbhedo kachabango local fan phugeni umbhedo yonke lento abayenzayo ingeke isincede thina sengabantu bakamthwakazi ukhalipulo kuzeni uchabango manje umunga bheka abantu abafakileyo manje lapha ama-candidates akhe bonke ngabantu ababuya lempumalanga khona lokho wayekusola kodwa yikho okwenzileyo uchabango ucatshe ngemva ezenza ngathi i-opposition abakhaliphan phugeni kodwa eqinisweni basebenzela izano laba basebenzela izisu zabo silabantu abanjengabomanzura abadiliza badiliza MDC khona manje uhleli umanzura udla imali zakhe sikhuluma kanje nje ulokhuzeni inkulumo kachabango uyayizwa nje ukuthi ngumuntu osuthiwe isendo kana akusisi ndawo lokuyana uma ungakhangela kulondoda lomunye okhulumayo ethi khona abantu be-CCC yibo abatshontshanayo ababulalanayo abantu ukutshontshwa kwabantu eZimbabwe akuqalanga ngoba sokule-CCC mhlawumbe ulwazi lwakhe lungaba lufitshane ukutshontshwa kwabantu kubulawa abantu yinto endala akuyona into entsha siyeze omunye ubaba lapho uthi abantu abasegoli bayakhonkhotha kuphela bengabuyi ukuzovota muntu omdala ngicabanga ukuthi umumo uyawazi ukuthi abantu bakho ukuze bebegoli yini ngikhuluma kanje nje mhlawumbe ukhuluma nje udlile ukudla ukuthole kwabantu abakho ababuya egoli hayi umuntu omdala uthango lungadli amakhomani eqiniseni CCC ngicabanga ukuthi sokuyisikhathi ukuthi libuye leplani entsha hlakaniphani isindebela sitoliwa
ye Studio 7 salibonani basakazi labalalela angisalazi bengisekhaya ngephumula ngisuke ngapha elizweni leSouth Africa nkosiyami ngiyekhampe lakugodla mnyama mahlaba wale siyabingelela akade sigxeka kodwa kwamanje sicela ukuthi sibonge ngithanda ukubonga kakhulu umgwaqo weBite Bridge siyabonga phela umgwaqo weBite Bridge akade ngikhala ngawo kakhulu ukuthi umgwaqo lona ulunge hayi bawulungisa kusele nje kancane kusele nje ukusuka eBlawayo usiyafika eWest Stinkson ya yikho lapho kusekufe khona kusele nje ukuthi balungise lapha kodwa kusuka eBite Bridge siyafika eWest hayi bawulungisa shem bawulungisa labalaleli abahamba ngapha basebenzisa umgwaqo lo weBite Bridge bangangifakazela impela bawulungisa impela siyabonga laphana siyabonga umbe ngukansela mbe ngumeya siyabonga impela bawulungisa impela ube right ngugwaqo faka kukhulu imali yalo hayi singagxekeni kakhulu and then idorobho lakithi hayi 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 ibhampa to bhampa ekudayiseni hayi idorobho lakithi elakobulawayo hayi lingcolile shem lingcolile hayi labantu abadayisa akusela ndawo okuhamba abantu bempumalanga laba laba labo laba abantu bempumalanga hayi bagcwele kakhulu edorobheni lakithi akuhambeki inkosi yami kodwa thixo sejorge cok siyabonga balaleli labasakazi amen
Studio 7 hayi sicela nathi ama-audio ethu akafundi impela besifuna ukwazi ukuthi kanti usengezo ishabango lona njengoba ethi nguyumabhalane we-3CCC ngesikhathi laba abantu bekhethwa wayekuphi yena ezoqala ukulungisa namhlanje serikhola abantu ngesikhathi abantu bekhethwa wayephi yena engashiwo ngokuthi hayi laba balungelanga ukungena laba balungele ukungena niyabona nje ukuthi igame edlalwa izano le nayo sengeza ushabango so ikuthi nayo abantu be-3CCC kushuthi kahle kahle usengeza ushabango usethethe iphathi singeyakhe usesenza the way afuna ngakhona iphathi singeyakhe usengeza ushabango angibonge hayi mina uthobela la
siyalungelela lonke bantu be-3CCC siyaphila lonke bantu bamikomo hayi siyalapha mina ngingekubuzo olundoda okuthiwa nguthabango ukuzwa mulo angazi kumbe kwake kwavela khonoko ukuthi umntwana ekhuluma losebhuti ethengisa inkomo yami uyisengakwazi ukuthabango nangusehamba ekhansela abantu engakanga wakhuluma lomnikazi womuntu ombusa umbusileyo kusho ukuthi vele yena uyini uyisilwane usebenza lanalaba abantu abangibe abakhansela abantu ungathi umuntu engasuke wakho uyemthatha umfake ebantwini bethi akabamkhansele wena uvumela la ungakawahlangana lo wakho ngokuphethe wakuzalayo uyinkinga yena thabango lo inkinga ngolobhuku wakhe enkulu bafuna ukuyenza izifunda zabo bebe yibo ababonakala ngani bangcono cela beyekele ubungcono babo lobo bekhangele obabo bengagijima ukudiliza abanye abantu anxaye bele mali abayiphiwe amamiliyoni nalayo elokhu i-gold mafia esebenze i-gold mafia yabo le yacela lokhu bantwanethu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika wayengumkamongameli welizwe lemelika umnumzana Jimmy Carter uRosalind Carter kasekho. UCarter ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba nemunye lasithupha 96. Umkakhe umnumzana Jimmy Carter wethule amazwi okudabuka esithi ulahlekelwe ngumcebisi. Ababili laba bebechade okweminyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77. Abasanda ukwamukela izicoco zokulondoloza amasiko ngempela viki edluleyo kobulawayo kunhlanganiso ezimeleyo eMatabeleland Cultural Awards Trust bathi bazaqhubeka bethuthukisa inhlelo zamasiko esigabeni sabo ngoba ziyinsika yesizwe samaNdebele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sixoxele mbongi elodumo uAlbert Nyathi owamukele isicoco sokulondoloza amasiko okweminyaka eminingi yena osichasisela ngemisebenzi yakhe.
Ngiyathembisa ukuthi abantu bayananza lokho umuntu abe kwenza. Ngiyake ngikwenza umuntu wesintwini mpela kithi. Kukhona okunye engingakwenza kungaphambilini ukuthi imbongi talent search eyayisenziwa eMpophoma High School. Kodwa-ke futhi njalo kuthiwa yilokho ukuthi pay back to the community that supports you, the community that raised you. Kodwa lekhaya-ke kafusi lapho engizalwa khona kathesi ngikhuluma nje ngiyakha ngincedisana nesikole esinokuthiwa yi-Christ Hospital esisase-Saint-Lens ngoba kule okuthiwa yi-low cost boarding school. Ngakho-ke abantwana abangamantombazana babesifanele ukuthi ba-vulnerable ibahambe ama-long distances. Ngakho-ke siyakha-ke
Umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Cultural Awards Trust ebisethula lezi izicoco umnomzana Philani Ncube uphawula ngalolu daba.
Indlela esibakhethe ngayo sakhipha iadvert singathi thina yikholu eyayigcizelela ngakho konke bona besesikhangelele ukuthi banikwe lawo ma-awards base beresponda labo abaresponday. Injongo yethu ngeyokuvuselela lokugcina amasiko kakhulu sikhangelele ukuthi abantu bazi imvelaphi ukuthi khona sibone ukuthi siyancedisa ama-cultural players akhona kulolu hlangothi lethu lwangapha eMadebeleni. Siyadinga kakhulu ukuthi noma ongabe ngaphi kumbe ngaphi elali engasithinta ukuze asiphe khona lokhu alakho okwenzela ukuqhubeke ngalolu hlelo. Lapha uma besibuya kuma-trophies kakhulu abawenzayo besongathi kuyahlupha lezi mali zangkhona basilungisele amalokhu zena ama-trophies and vele besingelawo.
U-Esther Sibanda uhlabela umculo wemaskandi ekwele South Africa owazakala ngokuthi Ntombi yabelungu. Ngomunye othole lesi isicoco.
Livelelwa yintombi yabelungu, intombazane ezalwa eNkayi ngaphansi kwenduna uMadliwa. Soku isicoco sesi-5 but ngizizwa ngijabulile ukuthi ngithole eseMathebeleland Award ukungijabulisile impela umsakazi. Kanti okwamanje sibhizi sizama ukuthi siphakamise indawo yakithi eNkayi kuneminye imicimbi esihlelayo eyi-2 December. Oyi-1 uzoba seGonye, owesi-2 uzoba seMateni. Siyazama ngazo zonke ukuthi sizama ukuphakamisa iflag yakithi eNkayi izama ukukhuphuka nayifane nakwezinye indawo.
Siphuma enkundleni ngomculo kaNtombi yabelungu othi Magodi. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
What does it mean?
isikhathi yiso esesidliwe ngumango ye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lamuhla umthethwandaba ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC. Gambe kuncedani ukuba labavela kwamanye amazwe abazohlola ukhetho elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini njalo ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7 igama ngu-Chris Gande.